Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sikhathaleli thuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 6 Mpandula 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, ndazwe inkosi Ndlovu. Those who that are be faithful and bear true allegiance to the city of Bulawayo and observe the laws of Zimbabwe.
Amakansela amashumi amathathu lasebuchonwe mili 38 afungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje kuBulawayo. Phansi wenkombalanga eBulawayo City Council Chambers.
Izikolo zakithi sezivuliwe. Hey, amasiza ayafuneka ezikolo, abantwana bahambile. Bahle batshelwa abancedi nokuthi hayi, phendukanini bakithi, kufuneka amasiza ekwanele. Iyazama but hey, akuhlangani.
Ihlandla lesithathu lokuvulwa kwezikolo liqalile lamhla ngemva kokudluliselwa phambili ngamalanga amabili lapho kugcotshwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubiwa eqhubeka isiba losekelo lanxa amalanga okuthoniswa kwamacala akhe ambalwa esefakiwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakansela amashumi amathathu angamashumi phose amane 38 afungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje kuBulawayo. EBulawayo City Council Chambers kulandela unqoba kwawo kukhetho olukhulu olwenziwe ngenyanga edluleyo. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Hayi, ndazwe inkosi Ndlovu. Those who that are be faithful and bear true allegiance to the city of Bulawayo and observe the laws of Zimbabwe.
Lo ngomunye wabafungise namuhla kobulawayo umnumzana Christopher Dube umabhalane omkhulu wedolobho leli. UDube uthi njengoba sebegcobile amakhansila kusukela kusasa bazabafundisa ngokusebenza baqale umsebenzi ngomvulo.
Lokho kusemthethweni ukuthi amakhansila engakaqalisi umsebenzi adotshwe uthawuthe kwedolobho ekuyikho esikwenzileyo. Ngiyakwazi ukuthi kube lo munye umbuzo elingathanda ukuthi libekwazi ukuthi kuhamba njani. Iminyaka leminyaka and okusemthethweni ukuthi besihlanganisa amaseremoni iswearing in le first meeting ekhansila. Kodwa lo nyaka ngokucetshiswa yiminister of local government and public works bathe bona kungangcono ukuthi sehlukanise amaseremonies lawo.
Iningi likazulu wakobulawayo lichayela ihlombe amakhansila afungiswe ukuqala umsebenzi bethi akusetshenzwe idolobho libuyele elalikho izolo elokuhlanzeka lokuhleleka. Lamazwi agcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Sibenzela mhlophe athenke ngokubana bagcotshwe, kodwa ngibona ngathi ukugcotshwa kwabo kulo hambo olutsho oluqalisayo nanjengezakhamizi. Uhambo lwenolobana kathesi babuye baye ebantwini baphela abantu ngezifiso zabo. Khuluma kanje vele kulezinto ezikhangelelweyo. Sile ndaba egodini esikhangele ukuthi amakhansela amathengena ayikhangele ngokunjalo kabeside imoda zimnyela kumgqobo nabavendor akwelikhale ngoba asuswa ngale. So into yokuqala kwesibili kule ndaba yamanzi, sifanele amanzi indaba abukhali ngoba i 72 hours lekhona endaweni eziningi ayilandela. So balalowo mlalo
unkosikazi Louisa Dube isakhamuzi sakobulawayo uthi kuhle ukugcotshwa kwamakhansila kodwa inani labesifazana liphansi.
Yemina ngake ngangena kwezombusazi obe 5 years ngamu uchale the province emathinoti ngiyasithokoza ukungena kwabomama bezombusazi kuyasidanisa xa inalo labomama liphansi sithanda ukuthi ngabe liyakhuphuka liye phezulu lidlulela kobaba.
Ukhansela ka ward 4 webandla lesicc umnumzana Dumisani Nkomo uthi bazasebenza kuhle bethatha imibono kaZulu ekuthuthukiseni idolobho.
Mina ngimelele ku ward 5 ngokulawayo ogqokela amagabha ayi-14. Ukugcotshwa lokhu lesifungo leso sicacile kakhulu ngoba simumethe ukusebenzela uBulawayo, simumethe ukugcina imbali kaBulawayo, kumumethe njalo ukubana sizasebenza sizaba zinceku zabantu.
Unkosikazi Nokuthula Sibanda, owebandla leZanu PF ofunye ngaphansi komthetho weproportional representation, uthi udubo lwamanzi kumele luphele koBulawayo.
Ngithemba sizakhona ukuthi sibambe umsebenzi njengabantu abangomamakhaya, sikhangelele ukuthi beluphe izinto ezinjengespeciali kubomama lapha, ngobomama yibabantu amaproblems akhaneni, especially udubo lwamanzi.
Ngovulo uBulawayo uzakwaziswa ngokuthi ngubani ozakhokhela idolobho esikhundleni sikameya esinakanelwa ukuthi singaphiwa umnumzana David Coltart owebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, kulandela ukunqoba kwalo kuzo zonke iziqinti. Ukugcotshwa kwamakhansila kuhambe kuhle koBulawayo, loba nje kuphuze ukuqala kulandela ukuphuza ukungena kwabavotelwa ukuba ngamakhansila ngemizuzu engamachumi amathathu. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje amalunga amadala ePhalamende omabili abalisa eleHouse of Assembly leSenate asuke ezigabeni zawo namhlanje elubhekise eHarare elanda ukuyagcotshwa kusasa ukuze aqalise umsebenzi. Ibandla leZanu PF lelamalunga alikhulu lamachumi phose ayisiyagalolumbili 176 ku-House of Assembly nxa ihlanganiswa lalawo angene kuleli dale phansi kohlelo lwe-proportional representation. Kuthi ibandla liphikisayo ele-CCC lona lelamalunga edlula kancane alikhulu 103 kudale le-Senate, ise iZanu PF ilamalunga angamashumi amathathu lantathu 33, kuthi iCCC yona ilamachumi amabili lasikhombisa. Kuleli tale futhi kulezinduna ezilishumi lasitshiyagalombili 18, kanye lamasenetha amabili amela abantu abakhubazekileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ugcotshwe ngomvulo ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi abagoqela abenhlanganiso yeSADC le-African Union besithi aluqhutshwanga kakuhle. Umnangagwa uzakhetha abaphathintambo bakhe ama-ministers nxa amalunga edale lephalamende esegcotshiwe kusasa. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ifihlela Ncube okhokhela njalo inhlanganiso yabathengi le-National Consumer Rights Association.
Ukugcotshwa kwephalamende kuyenziwa kuso sonke isikhathi kungedlula ukhetho, yinto ekhangelelweyo vele umthetho utsho kanjalo, ufakile izinsuku zakhona ukuthi kwenziwe. Akukhathalekile ukuthi ukhetho lungabe luhambe ngayiphi indlela, kanti-ke ukuhlakanipha yikuthi khona lokho okuzuzileyo ubambelele kukho, kulokudiliza khona lokho osukuzuzile uzame ukuthi uthole konke. Ngesikhiwa kuthiwa nxa ulempala eyodwa inenge okwedlula ezimbili ongelazo, ngakho-ke kuqakathekile ukuthi ubambe khona lokhu londolozo osulakho, lanxa ngabe ubufanele ukuthi uthole okunenge, lanxa ngabe ubufanele ube le-100, nxa ule-2 ibambe yona leyo-2 ubusulwisa ukuthola i-98 liyana ongabe ebekwebele yona.
Ubona isiba iphalamende enjani le Ncube, kuyini okungakhangelelwa ngabantu?
Iphalamende kangibona ukuthi izaba lomehluko kulalezi ezinye esike sazibona, ngokuba okukhulu yikuthi upresident ngubani, ibandla yiliphi. Njalo-ke siyakwazi ukuthi ibandla lisesihlalweni ilele lisuke ngo-1980 libusa, ngakho ngeke kube le phalamende entsha engafani lalezi ezinye ezidlulileyo. Yebo, kambe kuzaba khona lokhu lalokhuyana abaphikisayo abazabe bekuphakamisa, kodwa yona ngokwayo izabe iyiliyana ndlela vele siyaziyo kusuka ngo-1980. umehluko nje ukuthi kayilayo i 2/3 majority liyane engayenza ukuthi kwazi ukuguqula i constitution kodwa siyakwazi ukuthi bayakwazi ukuthi imithetho ngekho eku constitution unconstitutional engahambisani lesisekelo sombuso lanxa ngabe umthetho usithi bangakwenzi khona lokho ngakho ke kusoze kumangalisa ukuthi ubona iqhubeka icha imithetho engafanelanga ukuthi ithawe kumbe icha imithetho nje yokucindezela abantu yokwenza kube nzima empilweni kangibona ukuthi le parliament izakwandisa amalungelo abantu iyandise inkululeko yabantu iyandise inotho kuye wonke umuntu izafana la wonke ama parliament ladlulileyo
idale labaphathi ntambo bakahulumende elizakhethwa ngomnankagwa i-cabinet ulibona lisiba lidale elinjani lona
ngangibona ukuthi kuzaba lomehluko kubaphathi ntambo kuzangena bona labana abadiniweyo abehlulekileyo kusuka ngo-1980 abanye abehluleke kusuka ngo-1990 something abanye abehluleke eminyakeni engu-10 kumbe ngu-5 edlulileyo angiboni ke ukuthi kuzaba le nguquko yikhona lokhuyana evele sesikujwayele okuza ngena abantu abangasoze benze izinto zihambe ngendlela efaneleyo imota abahamba ngayo ifile ngakho ke ukuba utshintsha abantu fakalwana lalwana kuzoze kuletha inguquko uminister ngeke enze izimangaliso nxa ngabe uhulumende akuye engamanga kahle uhulumende angeke enze izimangaliso nxa ngabe ibandla elibusayo lingamanga kahle ngakho ke yikho kufanele kulungiswe khona lokho phezu kwakho konke wonke okunye umuntu angakhuluma ngakho
Phansi kwaluhulumende ubona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ubuminjani
Ubudlelwana soze bume kahle noma sekuthene noma sekwenze njani ngokuba impande zokuthi kube lobudlelwano obusebenza kahle kazikho azikho kazifakwanga kungakafiki nje indaba yokhetho bekuvele kungamanga kahle kungahlelwanga kahle ukhetho lolu olungamanga kahle sonke silubonileyo oluphikiswe ngamazwana la azama ukwakha lawo ubudlelwane buza kwenza kube nzima kakhulu ukuthi kulunge khona lokho akade zama ukwenza ngalokho okuthiwa i-re-engagement ayisozisebenze ke yonke leyo nto ezanywayo ngaphandle kokuthi kuze kube lokhetho olukhululekileyo olusuthisa bonke abantu akukho nzima ukubamba ukhetho olusuthisa abantu bonke akukho nzima lukhetho nje olulandela i-constitution olulandela imithetho olulandela izinqumo zamanye amazwe kuhlangane leZimbabwe kungenzeka khona lokho nje bonke abantu baze balentokozo ngalokho okwenzeka eZimbabwe ubudlelwane bubelula lamanye amazwe
mnumzana ividlela ncwe yingcwethi kwezombusazwe okhokhela njalo inhlanganiso yabathengi eye-National Consumer Rights Association limazoxoxa lapho ecingweni lonto ungamile inkomo we-Studio 7 ekobulawayo Ihlandla lesithathu lokuvulwa kwezikolo liqalile lamhlanje ngemva kokudluliselwa phambili ngamalanga amabili lapho kugcotshwa umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthatha isikhundla sakhe sokuba umongameli. Isikhalazo sendleko yezikolo siqhubeka siyingoma ngoba izikolo sezibeke indleko ngedola leMelika lanxa uhulumende esithi ibhatalwe ngedola leZimbabwe kulandelwa isilinganiso sesisindo salo xa liqathaniswa leMelika okosuku lolu. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labazali bayakhonona ukuba izikolo eziningi azibaniki isikhathi sokuqoqa izimali zokubhadalela indleko zezifundo lakho konke okudingakalayo andubana babaxotshele abantwana ngelanga lakuqala lokuvulwa kwezikolo. Unkosikazi Chelesile Chuma, umzali, uchasisa ngahlangane lakho lamuhla ezikolo zabafundi.
Izikolo bakithi sezivuliwe, hey, amafiza yafuneka ezikolo abantwana bahambile. Bahle batshelwa abanye kethi nokuthi hayi phendukanini bakithi kufuneka amafees ekwanele. Siyazama but hey akuhlangani. Hayi amafees mbone ngani bakithi asazi ukuthi sizayenza njani njengezinye izikolo vele amafees angikhona phezulu okwedlula lezi mali esizihlayo thina abanye.
Umnumzana Welcome Mhlanga omunye wabazali uthi badonsa nzima ukuthi badle labantwana sebexotshela indleko zesikolo.
Kolo sesivuliwe into ebuhlungu nje ukuthi kolweni abantu bethu babise indaba ye school fees lapha bethi afunakala US dollar into ebuhlungu ukuthi si njengabazali sisebenza kanti sizama ukuthi sihlanganise ukudla etafuleni ngaphinde ngithi abanye sisebenze ukubona la isimo selizwe leli ukuthi mintsha isebenza yikho siphila ngokuhlanganisa sithole ukuthi kufunakala imali.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, iZineu, uthi lanxa ababalisi behambile emsebenzini lamhla kodwa basebenza bengelamhlandla ngenxa yeholo elingeneliyo.
Ababalisi ngobuningi babo babuyile emsebenzini kodwa abanye abantwana ababuyanga. Ababalisi imoral is very low, babroke, abanye babhatalelanga abantu babo i-school fees lama-rentals abo. So loma behamba nje emsebenzini bazi. So bekuhle ukuthi ingxindaba zemali ngani ziyahle ziqalise ukukhangelwa kusesemasinyane ukwenzela ukuthi ababalisi basebenze.
Omunye wabafundi oseyunivesithi umnumzana Ngqabutho Ndlovu uthi abazali abaningi bathola i-RTGS okwenza kube nzima ukuthi bathole i-US dollar elifunakalayo ngesikhathi.
Ukuze ukwanise ukubhala ama-exams e-university kufanele ubhadale 70% of fees, njalo leyo fees ingama-USD. Kuba nzima ukuthi abazali beyenelise leyo mali, kugcine kukhozela ukuthi lathi njengabantu abesikolo sibe lezi-stress ngenxa yokuthi webungasakwazi kuyenzeni. Ngoba nxa ungele ubhala ama-exams kutsho ukuthi kufanele uphinde, nxa uphinda futhi kumele ubhadale futhi i-fees. So akuba nzima kakhulu bona ngapha abazali behola i-RTGS.
Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Patrick Zumbo utshele iStudio 7 ukuthi abazali kababanjwa ngamandla ukubhadala indleko zesikolo ngedola leMelika. Nxa behlangana lenhlupho ezinjalo, kabakhululeke bethule izikhalazo zabo kumahofisi akhangelane lemfundo. Ubuye wathi abantwana bonke balelungelo lokuthola imfundo ngokugcweleyo, ngokunjalo akufanelanga kube labafundi ababuyiselwa emakhaya ngoba bengabhadalanga indleko zesikolo. Ubuye wakhuthaza abazali ukuba bakhulumisane labaphathi bezikolo lapho bengenelisi ukubhadala imali yonke kanye ukuze babe lesivumelwano sokubhadala kancane kancane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lokho sikudaba lunye isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, uthi uyadanisa ukuthi izikolo zivulwa ababalisi bengela mali yokuhlawulela ababo abantwana indleko ezikolo ngoba iholo labo lingeneli.
Nxa sikhangela umumo ongazinzanga isimo somnotho, ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzimilungiselela okuthe ngoba sikhangela i-fees, imali abantu kabalayo. Abanye abazali balabantwana e-primary, balabantwana e-secondary, baphinde bebe labantwana ema-university. Ama-university akhuphulile intengo ye-fees okwesabekayo. Kahle kahle vele sebefuna i-US dollar eyiyo engekho elizweni. Uhulumende kazilungiselelanga lutho ngoba engqoqweni yakhe yokugcotshwa uMnangagwa ukhulume ngokuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuba kusebenze i-RTGS phecelezi iZimbabwean dollar mpakampaka. Nxa sikukhangela lokhu kusitshengisa ukuthi uvele kalakho akulungiseleleyo. Sikhangele isisekelo sombuso esithi sona indleko zesikolo zomfundo yomntwana zibhadalwa nguhulumende. Iholo lababalisi nxa elokhu ekhuluma nge-RTGS kutsho ukuthi livele lizabe laphela ikhona umbalisi nje, umuntu ozabe ezihambela elambile.
Likhala ngemalini kanje?
Thina njengababalisi funa lezi sebenzi zonke zikahulumende. Sikhala ngokuthi iholo lethu kalibe $1,260, kungabi lesi sebenzi esizahola i-RTGS. Ngoba nxa sikhangela phandle la, ayikusekho lapho esebenza khona i-RTGS. Izitolo, emkambo, noma kuphi, thina sivele sikhangela ababalisi kakhulu bahlala emaphandleni. Emaphandleni izinto ze-Echo Cash, izinto ze-Swipe kazikho ezitolo. Pho bayakuyaphila njani ababalisi labo nxa sikhangela ukuthi uhulumende ukutshaya ndiva indaba ye-US dollar salary. Okwesibili, okunye esikukhangelayo, sikhangela abafundi abantwana bethu, abantwana babazali bonke. Indleko zesikolo sezidula kakhulu, kodwa isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi uhulumende nguye okumele akhokhele indleko zomfundi kusukusela ku-ECD A kuze kuyefika ekutholeni degree lakuqala. Esikhala ngakho kakhulu uhulumende kabuyele ekusebenziseni isisekelo sombuso, bengasitshaya indiva isisekelo sombuso ukuthi nxa sebebonta izinto sezibawomela bebuyele kiso, abasisebenzise kizo zonke izinto. Uhulumende kame, njengoba sikhangela ukuthi sesithole uhulumende omutsha, kame ukungalandeli isisekelo sombuso. U-Section 65 umgceke, ukhuluma ngokuthi uhulumende kumele akhokhele izisebenzi zakhe iholo elaneleyo. Izisebenzi nxa zingasuthiseki ngeholo eziliphiwayo, zibhikitshe, zivunyelwe ukwenza okuthiwa i-collective bargaining. Uhulumende kame ukubopha abalwela izisebenzi.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Owahle waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa iqhubeka isiba losekelo lanxa amalanga okuthoniswa kwamacala akhe ambalwa esefakiwe. Kucwaningo olusanda kwethulwa, uTrump usekhokhela ngesilinganiso sokungamashumi adlula alishumi adlula amashumi amahlanu 52% omlandelayo kuluhlu lwamalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli welemelika umnumzana Ron DeSantis. Yena ulosekelo olungaba yisilinganiso sokulishumi lathoba mnembili 18%. Abanye abalandelayo bakusilinganiso esiphansi kwechumi. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Tim Mringai.
Hayi, umcwaningo lo ophumileyo usithi uTrump nguye okhokhelayo abakhankasayo for i-election eka-2024 for the Republican Party akuzwisiseki, ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi bakhangela izinto eziningi lapha eMelika mabe dinga umuntu ozabe nguye ozabusa ilizwe. But kathesi sithi ngesilungu uTrump is defying all the statistics ezakudala about choosing a leader. Into engiyibonayo ngathiwa izamhlupha despite the fact yokuthi uphambili ngama-points amaningi from his second person uDeSantis. And I think uku-57% uDeSantis uku-19% khonapho.
Nxa sikhangela abanye abafuna ukuncintisa ikakhulu onguye omlandelayo umnumzana DeSantis, siyabona ukubana laye ukhatshana kulo Trump. Kodwa uTrump ulamacala lawa ayethesayo. Ubona njani udaba lolu? Ubona ngani kuzagcina na kubangela ukuthi uTrump engatholi usekelo ngenxa yamacala akhe?
I think into ekhangelekayo is abantu abaningi abanjengabantu besilungu lapha babona ngathiwa uTrump wayekhangelela iAmerica ngokwayo ingancedisi amanye amazwe like okwenziwa ngamademokrat ukuthi ayahamba ayancedisa iUkraine lamanye amazwe abanike izimali and all this other stuff. So mbona abantu beAmerica imajority abelungu bafuna uTrump ukuthi aphenduke lo mbusazo wakhe oku in power abantu balapha abesilungu. Singakhangela ukuthi amacala akhe azamphambanisa ngapi. Mina mbona ngathiwa maso kuchaywa ama primaries next year ngabo March khonapho yikho sizabona khona iqiniso, ngoba siyabona ukuthi ama pollings lawa aphumayo it's a variation of like 1,000 to 2,000 people. So sizabona ukuthi iyamelika yonke ivumelana labantu bona labo yini. Enye into esizayibona ukuthi amacala akhe aseza ngene enkantolo. So kuyabe sokuhamba ngakuthiwa kuhamba njani khona ngale, bazambopha yini, bamfaka ejele yini, and then sibona ukuthi kuzahamba njani. Another demographic ekumele siyikhangele is the independent. I-independent vote eAmelika hiyo e-decidayo umuntu ongena e-White House. So kathesi sibona ukuthi i-head-to-head between u-Trump lo-Biden is 1 percentage point, 47-46. So kuyabe sokufana la last time ngo-2020 owadliwa khona by a few percentage points. Ama-independent lama-suburban women college educated. Yiko kuyabe sokule mehluko ngoba abafuni bona. And then i-platform yama-Republicans anti-abortion, anti-immigration, njani njani. Sizabona ukuthi iyabe sibanceda njani sokukhankaswa next year.
Mnumzana Tim Rengai ngolandela ezombusazo welemelika. Limuzwe ikhuluma lapho icingweni le Studio 7 lo Chris Gande we Studio 7 esemangweni weHawaii khonapha eMelika. Esigabeni sethu sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Liviki uGibbs Dube we Studio 7 xoxa lo mnumzana Jest Moyo, umunye wabakuhlelo lokwakha iklinika eGwanda North esabelweni seMathebeleleni South.
Sakha iklinika eDambashoko. Iklinika le iyasiseva isigaba sethu seDambashoko. Lezi gaba eziqhaqhelene leDambashoko ezihlanganisa onsindi, zihlanganisa odatata, omagedleni, oshake, lezinye nje ngokuyawo ukuthi uyafikeka yini. Okwenza sibe sifise ukuba leklinika ukuthi kulomango okumude kakhulu ukuze sifike kwamanye amaklinika angabe esiseva lati area yethu. Okufanisela lokuthi esilikwe kumbe eStenmore kungumango omkhulu kakhulu kemuntu ogulayo ukuthi ahambe umango onke lokho esiyahlolwa. Kukanti ke eGwanda it's a central one ukuthi izigaba zonke ziseGwanda ukuthi nxa usiya ngkhona ngale uyachonila ngalonke sibulindile ngoba kulabantu abaningi abafuna ukukhangelwa.
Yes, sizokuthola lasuku manje njengabantu abadabuka kuleyo ndawo. Labona ngokuqakathekile kakhulu ukuthi kwakhiwe ikilinika leyi. Labadala labo bakusekela konke lokhu. Akusitshele ngamafutshane ngakho lokho.
Yes, sakufaka ebandleni lekhaya lakithi eDambashoko. Kwahlala phansi kwaba nomhlangano, kwavunyelwana ukuthi yinto eqhakathekileyo ukuthi abantu babe leklinika yabo ngoba kuzabaphathisa. Bayajabula ngakho kakhulu abantu, and asiqhatshanga abantu ukuthi basebenze khona. Abantu bazisukumela ngokufuna kwabo babuye bazosebenza besakha iklinika yabo balothando layo.
Singathi okunye ke likuthola ngapho kokwakha konke lokho?
Okokwakha kuyahlanganelwa nezakhamizi zibe zikhupha khonokho ezanelisa ukukhupha. Kuyafana lokuthi kuthiwe izakhamizi ngamizi ngamizi sifisa kukhutshwe isamende esingaka whatever kufunekayo, abantu bayehlangana bayetshayisa izitina. Kukanti-ke lokucela siyaphiwa ngabantu ukuthi basincedise ukuthi basiphe okufunekayo okufanisela i-material kanye lokudla, ngoba abantu nxa bebuya bezosebenza laphana umuntu angasuke kusenela luzosebenza sefuna ukujaha ukuthi aphenduke ayephekadle. But kukanti-ke abantu balethe ukudla kwalaphana kuphekwe abantu badle batshone besebenza imini yonke ukwenziwe umsebenzi bawujabulele umsebenzi wabo.
Singathi-ke kulabanye abangafisi ukuthi bafake izandla khonapho kumele benzeni, Mfukamoya?
Ye, kukhona inamba bangazithinta ukuthi basinike inamba. Ngingafaka eyami as well. Eyami inamba nge-UK 044-776-031-9941.
Iphinde njalo ba?
044-776-031-9941. Ekhaya eGwanda Town bangadinga uLungile Moyo 0026371785923. Kukanti-ke bangadinga lo uSikhululiwe Dube ongu-vice chairperson wendawo yethu. Inamba yakhe ngu-0026378573347. Yibo abantu abangakutshela ukuthi udonetha kanjani ukuze uqhubekele phambili usincedise. Siyaludinga uncedo kakhulu.
Ye, valelisa abalaleli, Mfukamoya.
Ngiyabonga abalaleli, siyabonga ukungilalela ngikhuluma ngalolu hlelo lweklinika. Sesibonga ukuthi abaklinelisayo baza sincedisa lathi sibe nendawo yethu yokwelatshelwa. Ngiyabonga kakhulu.
Olo umnumzana Jest Moyo esizalana seZimbabwe sesihlala eBilitane ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7. Isikhathi abakwethu asavuma ukuba siqhubekele phambili. Esizakwenza ke ukuthi sivalelisane, olivalelisayo nguFraxedus Jeremiah.